ithwa yi-stand still budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisoziguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakoBulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwegwe ophumula ontumbane lezinye, kutsho ukuthi nxa kade bevele besibhadala phose $29 ngama-US dollars, kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars amarates lawo, kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonga ivunyelwa eZimbabwe, kumbe nxa ibhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba yi-equivalent lokho esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 per month. Xa umuntu ebhadala indlu kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25, $26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala ma, lokho-ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa sithe yaba khona kube le-ward specific kumbe ewadini ngewadini, abantu batshele ukuthi kuyini abazakubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzayo, esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implement. So sikhuthaza kakhulu-ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni leyo bakhona ezindaweni zabo, balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala, ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala, kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli, abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini? Ukuthi ekuqaleni ibuya le ibhajethi esiyi-standstill kathesi, abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini, kwakuyisikhathi se-COVID. So ngaleso sikhathi ibhajethi yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi, abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembe abo-WhatsApp. Ngakho-ke le ibhajethi yabuya indlela ye-rebasing, kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeya kudala, kwasigcine sithiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kade sikhuluma ngabo-$29, kodwa siyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar iqansi siya phezulu almost 100%, abantu abazange bakukhwabithe khonokho. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo thuthuva ebantwini. Bezokusiba labanye abakhangele abesingathi bayathola ngcono njalo bekhangele ukuthi uBulawayo athuthuke siya phambili, babese besithi hayi, kodwa yona le ebhadalwayo inganeno, ingconywana, ngabe siyavunyelwa siyikhiphe, abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise uBulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala uthuthuva lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi, kodwa kukhona ukukhulana kokuthi imali yafakwa singakonsultwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakane. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambush ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.